daba ku VOA Ndebele.
Ali bukanjani zukandaba siyalambulela emsakazweni we studio 7 ngolosibili mhla ka 3 kumpalakazi 2019 olambulelayo ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukudonselana namandla phakathi kwamaqhuku amabili ayibandla lezanu PF ele Lacoste lele G40 kukhanya sokuqalile njalo, kambe kuzodala mehluko yini kukhetho oluzayo?
Ngiyazwakala ukuthi u-president Ismail Kathese base bemxotshile bona abo bantu, njalo labantu ababekhona kuma-province nakuma-district bakhona abazakalayo ukuthi baphatheka entweni yakhona.
Ukukhulumisana kwamnumzana Nelson Chamisa lo mongameli Emmerson Mnangagwa kungaqeda na inhlupho zeZimbabwe? Sile ngxoxo mpikiswano.
Ngifuna ukuthi i-court rule in favor of Lina. Ufuna ukuthiwa i-court iyenze inqulo
yesimo esiqondene. Ngaba amaphutha njalo. Gawule kunenge esikusolayo ku-ruling kaMalaba. Endilayo uMalaba amboni ukuthi yakuphikisa ukuthi laye kufuze esolwe.
Idale leparlamente lilandula imbiko ethi amalunga alo asesenza okwecansi ezambuzini zedale. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ukudonselana amandla kwamacele ebandla lezanu PF abalisa elisekela umongameli Emmerson Mnangagwa ele team Lacoste lele G40 sokuqalisile njalo. Umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMashonaland West umnumzana Ziyambi Ziyambi ongumphathi ntambo njalo wezemithetho uthi amalunga eG40 ahlangana ebusuku endaweni ezijeneyo zelizwe eqoqa ukuphazamisa inhlelo zebandla lezikahulumende. UZiyambi utshele iphephandaba leHerald ukuthi abazatholakala besenza lokhu bazaxotshwa kubandla lezanu PF. Icele leG40 lalisekela umnumzana Robert Mugabe lonkosikazi wakhe uGrace. Abanye abacatshangelwa ukuthi babengabakhokheli baleli cele ngabathi umnumzana Jonathan Moyo, umnumzana Kasukwere, Sevia Kasukwere lo mnumzana Patrick Juwawo ababaleka elizweni ngesikhathi kususwa Mugabe embusweni bayaphephela kwamanye amazwe. Umnumzana Kasukwere utshele iphephandaba leSunday Times ngesonto ukuthi uzancintisa kukhetho luka-2023 edinga ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ilunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo utshele umtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi iG40 izama ukudiliza ibandla lezanu PF.
Ya, ungazwa into sikhulunywa ngabantu kumbe ungabona sothunqa intuthu ukuthi kulomlilo ongaziweyo. Ngaleyo ndlela ongabe ukhulunywa nguminista uZiyambi Ziyambi, kuliqiniso elingabe likhona ukuthi kwathi kusenzakala laphana kungenwa kwenye dispensation, kufanele abantu bakwazi ukuthi upresident wathi yena let bygones be bygones. Awuzange ube lendlela yokuthi kucubungwe ukuthi ubani uminjani, ubani uminjani. Kodwa abantu abaningi bazithola konke sebephakathi wombuso lo omutsha ngendlela yokuthi abantu laba babengazanga bahlaliswe phansi bafundiswe. Nangenjongo akade belayo vele izolo batholakala vele lokho bephakathi kwebandla lezanu-PF, okuyikubana naye owakhatheste umasikhangela njengokukhuluma okwenza uminista uzafumanisa ukukhona sokusiba lobunzima ukuthi kusebenzeke, ngoba vele abantu labana ingqondo lakade belayo izolo lokho belayo lanamhla abangabe befuna futhi njalo ukuthi kuphambaniseke. Into ofanele siyazi ikuthi kukhulunywa phana ngesikhathi sama-G40 kuyazakala ukuthi u-president Ismail Kathese base bemxotshile bona abo bantu, njalo labantu ababekhona kuma-province nakuma-district bakhona abazakalayo ukuthi baphatheka entweni yakhona. Labo bantu lokho bekhona nakuzanu-PF, lokho bekhona kwesikhathi singathi nakuparliament, lokho bekhona endaweni lapho kunezikhundla khona.
Umongameli Mnangagwa yena lo msekeli wakhe uBabuchiwenga balobudlelwano obuhle yini Nkomo ngoba abantu abanengi bathu ngani kabangenelani kuhle.
Ngabe kuyisifiso zabantu ukuthi ngabe upresident ubaba uED lo vice president uChiwenga ngabe ngabantu abaxabanayo. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi laba bantu babambana basekelana sekulobunzima bokuthi abantu kuhulumende base bephonga uqotshwa nabantu ebandleni sebephonga uqotshwa kwaba yibo abantu abakhokhelela kunye dispensation. Esingakutsho kathesi ukuthi abantu sebekufisa ukuthi ngabe laba bantu behlukana and ungakufumanisa ukuthi laba bantu abaqanjwayo ukuthi i-G4 bangaba yibo futhi njalo esebekhuthaza kumbe asebezama ukuthi baphehle lowo mlilo ukuthi kube lokuxabana okukhona phakathi kobukhokheli bethu. Kanti-ke thina ngikwazi kwethu la bantu balwa impi ngama-veterans bonke bobabili amboni ukuthi bangaba nayo leyo ndlela efiswa ngabantu. Thina esikukhangeleleyo kuphela ukuthi kulungisiswe ezomnotho welizwe abantu bakhwelise elizweni labo kuphela zwe.
Hello ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF njalo wake wamela isigaba seInsiza South edalele eParliamente. Asenelisanga ukukhuluma lamalunga eG40 kodwa untungamele Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuze sihlaziye lolu daba.
Lokhu akumangalisi ngoba nxa sikhangela imbali yonke ye-ZANU-PF okuhlelayo kusenzakala khona lokhu kubana kwakusiba la ma-faction amaningi kule ngxabano yinto nje engamangalisiyo. Ama-faction ankhona aqalisa kudala ngezikhathi zempi ngezikhathi zenari rebellion kwaba le Mujuru faction kwaba le Lacoste. Sakumangalisi konke lokho vele yindlela abo-operator ngayo kuhlela kula ma-faction.
Ingqungquthela zeqembu le-G40 ezibalisa uJonathan Moyo, oSevia Kasukwere labomzembi bonke baphandle kwelizwe bafohla. Kungaba yibo yini abayiphehlayo limihlangano?
Angikhole i-G40 asobantu abayi-4 kumbe 5. Abantu abaningi ngxenye abanye vele bangama-members ophalament, abanye bengaba khona kumabutho, abanye baba khona esipoliseni. So asikhulume ngabantu abayi-3 kumbe abayi-4 kumbe abayi-5. Kodwa sikhuluma abantu abaningi vele ababebekhona kuhlangothi lona lakudala njalo.
Kodwa lona iqembu le-G40 lisalalo yini ithuba lokugenqula iqembu likaMnangagwa ngevoti kumbe ukuhluthuna lisebenzisa amabutho?
Ayokuthi ezombusazwe ngibe zombangazombe zona lezi mviye zepolitiki ngike kunzima ukuthi sikhangele phambili sibone ukuthi lokhu kungenzakala lokhu ngeke kwenzakala. Ngoba ngikhuluma nje ngo-2017 ngo-2016 akunamuntu oyongakholwa ukuthi umbuso kaMgabe ungagenqulwa kodwa kwenzakala. So into engenzakala into engxenye ngasoze yenzakale yonaleyo.
UMnangagwa yena njengomuntu owangena embusweni ngokuhluthuna intambo esebenzisa ibutho ubona ngani uzwa njani nxa ebona ukuzamazama konke lokhu okukuzana uPF?
Yakuba nzima sibili ngoba vele lo ongena odla ngamandla uphuma ngamandla uhlala ngamandla ngoba kuzamhlupha khona lokhu nxa egqoke ingwane kumbe umqhele wobukhosi ngoba yena lowo ogqoka umqhele wobukhosi uzahlala esesaba ukubana abanye bamcabangela abanye bafuna umgenqula. So kuzaba nzima uzahlale ngela kuthula vele.
UKasukwere yena utshele amaphephandaba ngempela viki ukubana uzancintisa kukhetho luka-2023 edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe. Kungaba yilokho yini okunye okwethu seyamalunga ezanu-PF?
Ngaba kuyikhona lokhu kuthi sebecabangela abantu abaningi abatshiyeneyo ukuba nengxenye bala maqhinga kumbe bala macebo okuthi bebagenqule. Ngabe kuba kungayikhona lokho ukwesaba nje ukuthi engxenye umnumzana lo kaSukwere engancintisana lo mongameli ngo-2023.
Alo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Ekuqhubekeni kokonakala komnotho welizwe iningi lithi umnumzana Nelson Chamisa engahlala phansi akhulumisane lo mongameli Emmerson Mnangagwa kungaba lobubelo elizweni. Kodwa uDubo ukuthi uChamisa lebandla lakhe ele MDC abananzi uMnangagwa njengomongameli welizwe besithi wacilibezela kukhetho. Lokhu sokubangela ukuthi ibandla lezanu PF lalo lithi nxa abe MDC bengananzi uMnangagwa labo abasoze bacithe isikhathi sabo emakomidini awedalele parliamente akhokhelwa ngamalunga eMDC. Ngezinye indlela umsebenzi usumimpo edalele parliamente kulandela ukudonselana amandla lokhu. Kambe kwenziweni? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Believe Gawule endawonye lomela ibhinga North edalele parliamente engowe MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda nguye osungula lingxoxo.
Uyamqonda ngathi indaba lembiza ngani ubiza abanye bonke kabize yena uyakwazi ukuthi onguye olabalandeli kuleli lizwe mbani laba abanye bangahlangana begide bendawonye kodwa ilizwe kalisoze liye ndawo abantu kabamanyananga ukuze abantu bemanyane uMnangagwa loChamisa kabahlale phansi bekhulume singenza ngani wena nami kasikwazi ukuthi lokho ikufuza ukuthi kwenza kahle asiyindawo nxa singabe silokhu sikhontinua siya phambili ngale ndlela namuhla sesibulela iparlamente kusasa angikwazi ukuthi siyavulana yiphi institution njalo siyasala sesiyini sesiyiSomalia uhulumende wakho uyasebenza njani nxa ilukuzeni iparlamente ingasebenzi ayispeaki kathesi le mthetho okufuza ukuthi nga kaloku introduce phakathi na kweparliamente isimile
kutho ukuthi ke ngokunjalo
yakhona khona
imumo onjani ukuthi lanxa sokwenziwa ukhetho kwayiwe emakudaleko i-constitutional court eyenkulu kuyo wonke amakhoti elizwe lezimbabwe isiphawulile indaba lingahloniphi ngezindlela lithi amakhoti la akwakho ngezindlela aliwa-recognize amakhoti la ngenxa kumbeli ngezindlela mina ngiselise kuzwisisa ukuthi kathi vele khona sibile abantu abale njonge nje ekukhanyayo ukuthi bale njonge engaqondanga ekusegcekeni njengakho lokuthi lithi na nxa umalaba ikhoti kamalaba isiyethulile okwethulayo libe selithi lokhu alikushoniphi lifunani lifuna ukuthi ikhoti irule in favor of lina kuna kuzathiwa ikhoti yenze inqumo esiqondileungabaamakhotianjaniaule
kunengesi kusolayo kuruling kamalaba and laye umalaba amboni ukuthi uyakuphikisa ukuthi laye kufuze solwe ngasiye mlimo ongasolwayo umalaba ngoba uyikhoti iparliament injeyana iyasolwa i-executive injeyana iyasolwa akula muntu ongasolwayo so singenza ngani ukuthiwa khona ungasola umalaba wena esuyenzenye into ekwenza ukuthi kumbe kuthi ufe khonapho hhayi uyasolwa
umalabaidale
liyakwanisa ukulahleka
mana ngikunika isibonelo esokhetho lwakhona e-America phakathi kwabush lo-Al Gore u-Al Gore lo-Bush kwathi sokuphinga wahamba kwedale lezomthethwane labo kwaba lesinqumo isinqumo selo sahlonitshwa yilizwe le-America akula bantu abadonselanayo njengakhonokoyani
ipolitiki ipolitiki ze-America nepolitiki zezimbabwe ziyakhiyana eAmerika akula msocha ongenela kuma-results ama-election ezimbabwe isocha yilelitshoyo ukuthi ama-results lawa siyawavuma kumbe hhayi so umehluko wakhona mkhulu kakhulu awungeke wafanisa e-America lezimbabwe
sibanda mfuna ukukutshela inye into omele uyazi oyaziyo wena kodwa ongayivumiyo kodwa ngaphandle nxa usutshela abantu into engayisiyo ukuthi uzame ukuthi uqathe ngomuntu ukhetho lolo ludluleyo ka-2013 lolo lokwenziwe sephalamenti futhi kathesi ukhankasa ukhululekile ukukholisa okumangalisa usenza into oyifuna akula muntu okwatshaya umuntu akula muntu okwayethusela umuntu akula muntu okwayenzani akula kodwa kwasekuthiwa le ngozi eyenzakalayo ngemva kokhetho ukhetho soluphelile
eli ngiyavumelana nawe ekuqaliseni ngapho siza nga ama-result asuka atshintshwa aba mathathu namhlanje ngakubuza ukuthi ama-result okuthi khona lu president abe ngupresident iwaphi anawe kunjalo awungeke wantshela umalaba wehluleka kuwuphendula lo mbuzo so lo mbuzo ulokhu ukhona nanamhlanje yiwo umbuzo oza-addressa i-issue ye-legitimate. Singadingi izinto ezinganazikhanyi kwakuyacaca lasedale kwakhulunywa idale izeki yakhuluma ukuthi yona ilamarisulti amathathu sitshintshile sasuka lapha saya lapha sasuka lapha saya lapha so ukuthi irisulti eyiyo sibi sibili yiphi akekho oyaziyo yindaba singadangi phansi sikhulume ngalo mbuzo ukuthi khona sizawulungisisa njani kusasa senzeni njani ukuze siyefika khonapho
mina into engiyikhangelele ukuthi ukhetho lwaziwa yizeki ukhetho loluphethwe yizeki izeki iyaziyo konke wahamba kwaqonda lokwapha manisekayo kwaziwa izeki
thina sikwazi awazi lutho gawule kuthi uthi awazi lutho buza abanye ukuthi izanu lezeki zidlelana njani hayi lapho ke bangakutshela kulapho ozakuba kwazi khona kathesi urayis nxa usithi yona awukwazi
selifuna abanye abantu basale ngemuva hhayi asambeni sonkeni abantu bonke abahambe beye phambili
hayi siyabonga zindala zombili sithe sizithiyeke zinjalo zidibana umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF endawonye lomela ibhinga North edalela iParliamente engwe MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda esikhangele ezivela kumaphephandaba athiyeneyo iphephandaba leHerald lithi abazali bahlaba umkhosi kulandela ukuqonga kwembadalo yama-school fees ezikolo zama-boarding leli phephandaba lithi kwezinye izikolo abazali abalabantwana abaya kuzifundo zika-form 1 ngomnyaka ozayo batshelwe ukuthi baza kuba bebhadala i-$12,000 nge-term inye. Idale lePhalamende selilandule imbiko ethulwe ebulenjini isithi kulamanye amalunga edale lePhalamende abethwe ngamagama okuthiwa ayenza ezecansi ezambuzini zedale. Unobhala wedale umnumzana KM Chokuda wethule umbiko othi la ngamanga ngoba kungeke kwenzakala okukhulunywa njengoba edale kuhlala kuxokozela ukuthi akulo okungenzakala ezambuzini njalo lamalunga edale ayaziphatha phansi komthetho wedalelo nalelo. Iphephandaba leThe Herald lithi imuli yakomuyi umnumzana Robert Mugabe ayina maphepha athiwa ngumufi i-will ngesilungu. Leli phephandaba lithi imuli yakomgabe iyethule ingxenye yoluhlu lwelifa lakhe olutshengisa ukuba wayelezindlu ezingafika zona ezilitshumi kodwa ke bathi kuzamele imuli le iyokwenza umhlangano leziphathamandla zomthethwandaba ngoba kungatholakala ukuthi bakhona abafihla iwili yonale bazabotshwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ke ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo +1 202 465 0318.
Salibonani bantu be-Studio 7 kanye labalaleli. Hayi igama lami ngeke ngize ngilisho sokukaningi ngilisho otherwise bengagcina nami benginyamalalisa mhlazala ngathi ngafika ekhaya. Mina ngendaba le kahle kahle yokuchaywa kumkhokheli we-MDC orobedutshulwa ngamabhuleti ini ini kanti njengoba na kukhanya ngathi amaphoyisa ngawezano why i-MDC ingabi ne-security yayo e-tight ibe tight security yabo ukuthi nanoma ngabe behamba becampaigner benganidi nje isecurity yamapolisa babe nesecurity yabo nje private security e-tight ezokuthi nanoma mhlazana bethe benza ukuthi bengabe lokho bethi ha abantu be-MDC bebanamanga kodwa kube lama security azobopha labo abenza lobu bubi njengoba like kuthiwa bekudutshulwa bekho why kumele kudutshulwe khona kunabantu ende besazi ukuthi kunomkhokheli welinye ibandla. Mina ngicabanga nje ukuthi ayibe nesecurity yayo nje iMTC etight inganiki ipolisi ngoba ipolisi neyezanu yonke into ngeyezanu. Sengathi mhlazana futhi kwawina leyo MDC wonke umuntu osembusazweni kumbe ipoyisa kumbe lisosha bachithwe baqalelwe phansi ukuqhashwa ngoba bonke laba bale mkhuba emibi ngale mkhuba yezanu.
Ubaba uJuma engasiqambela amanga engakhuluma izinto ezingekho. Abanye bakhuluma okukhona yena ukhuluma isitshelo kwakhe kathifuni thina ukuzwa lokho.
Kuhlungu loku kwenzakalayo. Walibonani walaleli westudio 7 awukhuluma yimi uNdlovu. Loko kwenzakalayo kuhlungu cause kuyacaca ukuthi kungamanga. Kanti izihlahla bezihlanyelelwane kumanje sinenkinga amadokotela kumele kuba ngabo ababhekana lezinto ezilonceda wona ababhizi bahlanyele izihlahla into ezizivikelayo ikudlala ngesikhathi ba-ride bebaspreyile kade bebabonte abayenza into ezalangqondo ba-ride bebaspreyile loko kwaze bekukhuluma kungamanga umuntu uma yethi kudutshuliwe wayengalimalanga ba-ride bebaspreyile cause bayenza izinto ezidumu kakhulu abantu be-MTC into abayaziyo nje kuthi kube la ma-section ilizwe lisokole loko zenza abantu abangcwele abangakwazi ukuphatha ngcono akukotshintsho olungatshintsha kuphethela abantu abantu kuyakuya ngami vele kuba uyabagijimisa too much mnangakho lakuthaye cause into abayenza irongo kumanje kube kuncediswana la ne-government kuboniswana ukuthi amadokotela ayaphi azayenzani azahola njani kusetshenzwe njani akula maphilisi abantu bona lawo bulawa ama-HIV bona ababhizi bahlayelana nezihlahla for what abantu basokola just because i-MTC ikuthi nje abantu babaleke kuqiniso kuze balibalekile i-MTC yiyona eletha ama-sanctions ukuba ilizwe lingakwazi ukucontroleka bezibone bona ngani bazakwazi ukuthi busa ngcono kuyibo bona bona lawo
njani basakaza. Hayi siyaphila siyabonga sinhlelo zenu siyabo sizilalele sisi nani bezani bamalisa ngento e-1 ugawulele uJuma uyathola beyala izinto ezikhulunywa emoyeni eziphuma thezi bayala uto chamsa bebadubula bethi amapholisa ngawe-MDC so nxa ngawe-MDC kungani beyaliswa MDC ukuthi betshengisele ezindleleni abazama ukulungisisa izani izani kayikhule sibali besenza so kanti esihleze emagangeni enxa yezani umbuso wezani lo abazama ukulungisisa into zabo zonke akula lokho kuthiwa kume kwaqonda okwabe kukwanisa ukulwa kuphela bebangibusela kuphela ababenzayo amama abadla bebusa wonke abafuni bafuna okwabo ukuthi kube yibobodwa abatshontshayo abake bepha umfana omncanda ayeke kuso ungathosa uze selifika esikhathini sokuthi umuntu ehlanyeni amaluba selifuna ukumbulala hhayi zani wayo sesikhathele ngayo
elibingelela studio 7 umagalela lo okhulumayo lapha ngiyacela ukucebisa abantu bakithi lokubaxwayisa ukuthi bangaze bakhathazeka bakhweze izinhliziyo zabo ngabantu abanjengoJuma. OJuma yibo akade besithi umgabe is surrounded by abantu abangayisibo ngemuva ngayo but namhla sebengene kusame situation kabasakutsho lokho bayapolisha bayalungisa abantu bakithi lingakhathazeki ngabantu abasuthayo. Sicela ukuthi lingatshoni lizibulala imoya lisizwa ubuhlungu myekelena womane siyaphambili insuku zonke ukwenzela ukuthi kusasa limkhothe ukuthi wena wathi njengoba lihlala limtshela insuku zonke. And ngiyabonga Studio 7 ukuthi libenza babe khona laba bantu bafike baxhamande bona besithi bayakhuluma bakhuluma into abazaziyo lingazondi lithi kabangabi khona kabake khona sikhulumisane labo sizwanane labo sizwe ukuthi bathini impendulo zabo zithini. Namhla kuJuma sekumnandi kakhulu sokumnandi lokhani okwedlula kumgabe futhi kamina kangikwazi nabantu bezani kangikwazi ukuthi basebenza njani kuyini abakutholayo kuyini okukhona ku kodwa singabasoli singabasola seze nje kathi kukhona abakuzuzayo thina esingakwaziyo. Maybe sikhuluma sinje bangena ezitolo esingayisizwe esingena kizo maybe sikhuluma sinje lokho ebethenga impofu nge-$35 umuntu angasolani khonapho ngaphandle komuntu omela iqiniso. Ngiyabonga.
Salibonani ku Studio 7. Mina lami igama nguAdolf Shaba ngilana eJohannesburg, South Africa. Mina ngithanda ukuzibuza ngesimo selizwe lakithi ukuthi bona laba abazitshela ukuthi bayaphetha, abazitshela ukuthi bayabusa babusa ini ngoba njengamanje ayikho into ejabulisa umuntu waseZimbabwe. Wonke umuntu ukhaliswa isimo, ukhaliswa konke nje kwi-disaster ezweni lethu. Ngakho ukuthi basafisa ukubusa ayikho into ngathi bayilungisile kumbe bayiyenze yabangcono. Osebenzayo uyakhala ngoba abalamali. Ngizibuza ngisho nalabo abazitshela ukuthi bayithanda leyo zane yakhona le esihlulekile esithethe izwe lethu elihlile labayinhlekisa. Yini abajabulela yona ngoba ihlulekile konke. Akukho lutho nje ongalupreza ukuthi yenze lwabalutho.
Siyabonga ke balaleli bethu elisithumele imlayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lithumele phela ama audio amafitshane, siyacela njalo lingathuki angaba amafitshane siyenelisa ukuthi sifake abe maningi engadlulike i-2 minutes. Hayi, siyabonga. Sizikhangele ezeMelika, kulamalunga ebandla lamaDemocrats amabili asesuke emjahweni wokumela leli bandla kukhetho lomnyaka ozayo okudinga umongameli. Ababili laba, umnumzana Joseph Spak lomnumzana Steve Bullock, bazise izolo ukuthi abaseyikuncintisa. Sokusele abalitshumi lasithupha abazancintisana, kudingwa ozamela leli bandla kukhetho lomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Khona kusese khona sekuzakhanya ukuthi eyiyo endala yiphi la. Kodwa ke uBiden ngiyabona uqiniswa yikona ukuthi ubengu-vice ka-Obama. Kodwa kasazi-ke ukuthi kathesi-ke zizaba njani, ngoba labo meya la ulo meya lo ongenileyo Bloomberg akazi ukuthi kuzazala nkomona. I-election ijayele ukuthi ibe nzima ukuthi uyi-predict kusasemasinyane. So
kodwa bakhona abanye abafana lo mama uKamala Harris abake bangani bayatshengisela ubukhokheli obuqotho, kodwa kukhanya sebesemuva khonale. Ubona ungani singabona bona labo abasebecineni bekhwela phezulu beze bakhangelane babhekane lo Trump?
Yeah, siyabona sokusiwa kubo Iowa. I-Iowa i-Iowa kayazi ukuthi njani. Yikho lapho kuba le mfihlakalo khona ukuthi ama-Iowa caucus lawana azaphuma lani. Nxa sokuvela lapho-ke khona sizabona Iowa, New Hampshire, kusiyale. Umjaho is still everybody's rice cutters. Asikwazi ukuthi abantu elizwa abalizwayo yiliphi.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ebesixoxa laye ecingweni esedolobheni le-Ohio. Bakithi ingoma kaZahara esigqibela uhlelo lodwa lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukudonselana amandla phakathi kwamaqhuku amabili awebandla leZanu PF eliTim Lacoste lele G40 kukhanya sokuqale njalo. Ukukhulumisana kukamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kungaqeda na inhlupho zeZimbabwe? selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi dibaneni njalo kusasa igama nguChris Gunn.